soko izika disenda baku VOA Njebele.
Linga lifuka njani izilukandaba olamukela emsakazweni we Studio 7 ngolwesine mhlazi ku 28 Zibandlela 2021 ngu Chris Gande. Endabeni zethu lamhlanje, umndeni kamufi umnumzana Zefanaya Nkomo ohalwa impi yenkululeko ekuvuyo lezibra ophiwe inhlonipho yeqhawe lesigaba izolo ukhangelelwe ukungcwatshwa lamhlanje emathuneni enkulumane Provincial Heroes Acre ngehola lechumi ekuseni.
Ubaba uNkomo Zefu uliqhawe lesizwe, thina sinika leso sicoco ngendlela aphile ngayo impilo yakhe, ngendlela ayenze isacrifice.
Ibandla leMDC Alliance seliveze ukukhathazeka kulandela ukungaphiwa ithuba lokuhlawula isibambiso umnumzana Job Sikhala okuthiwa udaba lwakhe luzahlulelwa ngomvulo ozayo.
Ungu-vice-chairperson webandla abantu ikhobisa bona ngani uhlukumezwa kunje kuzama ukuthi abantu besabe ukusebenzela noma ukujoyina ama-political parties.
Lanxa uhulumende sithi umnotho welizwe usuzinzile njalo lentengo ayisakhweli mahlayana, inhlanganiso elwela ilungelo lezisebenzi ezetcu ithi akulabubelo obukhanyayo ngoba abantu balokhu bengenelisi ukuthenga indingeko zempilo.
Akulabubelo esibubonayo njengezisebenzi.
Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa khonapha emsakazweni Studio 7. Umndeni kamufi umnumzana Zefanaya Nkomo owalwa impi yenkululeko ekuvuyo lezibra njalo ophiwe inhlonipho yeqhawe lesigaba izolo ukhangelelwe ukungcwatshwa lamhlanje ekuseni emathuneni enkulumane Provincial Heroes Acre ngehola lechumi. Isikhulumeli somndeni kamufi umnumzana Mandla Nkomo uthi kuzaqhutshwa inkonzo lamhlanje ngehola lesitshiyagalombili ekuseni eLobenville koBulawayo kungakayiwa emathuneni. Uthi njalo labo abangasoze benelise ukufika kulumbuthano ngenxa ye-COVID-19 bengabukela enkundleni yebulenjini lapho imfanekiso yevidiyo ezaboniswa khona ku-live streaming. Umnumzana Nkomo utshele usithandekile Mhlanga Studio 7 ukuthi kulogwalo abaluvulileyo bulenjini ngekheli ethi remember.com lapho abantu abangaloba abakufunayo ngomufi.
I-service izaqala endlini endlini yakhe eLobenville. Abangawaziyo lapho iLobenville ekhona iphambi kwe-state house sakoBulawayo nxa uhamba ngomgwaqo we-South Town and umuzi wakhe unumber 8 John Avenue. Yikho kuzaqala khona i-service encane ekuseni ngo-8 bese sizama ukuthi sisuke maybe ngabo 9:30 ukuthi siyebamba isikhathi enkulumane. Abantu iningi lethu ngendaba ye-COVID abaningi bethu asoze senelisa ukuthi siyefika thina ngokwethu emngcwabeni, kodwa ukuthi sivumele nje wonke umuntu ofisayo ukuthi abe phakathi kwalolu hlelo. Sikhangelele ukuthi abantu bengedlula phose abo 200 kodwa ekhaya eZimbabwe kusho ukuthi umngcwabo uzalandela imithetho ehambelana le lockdown ye COVID.
Bakhona abalwa kuviyo lezipha abathi ngabe umufi umnumzana Nkomo ube liqhawe lesizwe njengomndeni wakhe lisuthisekile ngokuthi liqhawe lesigaba kumbelani belifisela inhlonipho ephakeni.
Lo ngumbuzo omuhle kakhulu sithandekile. Thina njengomndeni ubaba uNkomo Zefu uliqhawe lesizwe, thina simnika leso sicoco ngendlela aphile ngayo impilo yakhe, ngendlela ayenze isacrifice ukuthi iZimbabwe yonke jikelele ikhululeke sibe ngabantu abalozibuse opheleleyo ngalesi sikhathi. Thina simnika isicoco sokuthi uliqhawe lesizwe, uliqhawe lemuli yethu and uliqhawe yabo bonke abantu abathanda inkululeko, abakhwabitha inkululeko yethu yaseZimbabwe.
Lithole uxhaso olunganani oluvela kwabanye abasebenza lomofi kanye leziphathamandla zikahulumende.
Thina sisuthiseke kakhulu ngendlela abantu abasukume ngayo inhlanganiso ezimbalwa kwelakithi eMandebeleni leZimbabwe yonke jikelele zithe zisizwa isehlakalo lesi basukumela phezulu bezikhulumela ngawaba amazwi ukuthi ubaba uNkomo ube ngumuntu onjani njalo usebenze labo njani. Siyakubonga kakhulu.
Lo umnumzana Mandla Nkomo isikhulumeli somndeni kamufi umnumzana Zefanaya Nkomo owalwa impi yenkululeko ekuvuyo leZibra. Ugatsha lwezempila kahle luthi kulabantu abalithumi lasikhuba munwe munye 19 ababulewe ngumkhuhlane we-COVID-19 izolo. Kwabahloliweyo abedlula inkulungwane ezintathu 3,666 kutholakale abangamakhulu amathathu 300 belegciwane le-coronavirus. Idolobho leHarare njengensukwini yilo elikhokhelayo ngababhubhileyo abayisikhombisa 7. Lababanjwe leli gciwane abalikhulu lasikhombisa 107. Kulandele isigaba seMashonaland Central esilabantu abane ababhubhileyo. Umsekeli kamgcinisihlalo webandla le-MDC Alliance umnumzana Job Sikhala uzaqhubeka elokhu esesitokisini kuze kube ngomvulo lapho uMahluli aza kupha khona isinqumo sokuthi uyaphiwa na ithuba lokuhlawula imali yesibambiso kumbe hatshi. USikhala wetheswa icala lokuqamba amanga ngoba wethula enkundleni zobulembu umfanekiso kamabonakude wawutshengisa omunye umama ethwele usane esithi lutshaywe lipolisa. Leli cala yilo njalo elalibotshelwe isikhulumeli sebandla le-MDC Alliance uNkosazana Fadzai Mahere kunye lentatheli zindaba uHopewell Chingono asebephiwe ibail. USikhala selamaviki amathathu esesitokisini elokhu encitshwa ibail. Sixoxe lomsekeli wesikhulumeli sebandla le-MDC Alliance umnumzana Felix Magalela Mafasibanda.
Konke lokhu lokho kungu-speculation esithi ngama-allegation ukunakanela nje. Kodwa uzabona ukuthi uma ebuya e-court ufake izankosi zenyawo lezezandla kungani ngumuntu ofuna ukudiliza uhulumende esingathi ikhudita noma ngumuntu obulele abantu. Kungenani Mahlabe Zulu siyathandaza ukuthi uMehluli we-High Court engananzelela kakhulu ukuthi ama-junior presiding officers njengoba vele isikhathi esiningi bahlala kuthiwa baphambanisile. Namhlanje icalele njalo uChingono bamphibheli ye-20,000 RTGS. UMahluli watsho wathi umajistrate owanqabayo ukumupha ibheli waphambanisa. Kambe isikhathi esiningi ama-majistrate kuthiwa aphambanisile nama-higher courts.
Ngokubona kwenu kungakubangelwa yini ukuthi bathathe inyathelo lona leli abalithathayo elithi lina ikuhlukuluza?
Ungu-vice chairperson webandla labantu, yikho ke sibona ngani uhlukumeza okunje kuzama ukuthi abantu besabe ukusebenzela noma ukujoyina ama-political parties. Kodwa ke thina abe-MDC Alliance ethungamelwa ngubaba Advocate Jamisa sithi asisoze silahle ithemba ngoba siyakwazi ukuthi intando bayiphikiswa. Basebenzisa ama-courts i-South Africa ngesikhathi se-apartheid babegola ama-freedom fighters konto wesizwe uSmith like ngesikhathi se-Rhodesia Front isikhathi sempi wayegola ama-freedom fighters ewaqhubele emakhodi amakhodi afike abaqumi. Yikho ke siyakwazi mhlophe ukuthi ositshela baphonga uqunywa nje yesikhathi zempi bezama ukuthathisa amakhiwa osmith efuna yesikhathi sezamkhise kuground konke lokhu kusethusi mahlabezulu ibandla lethu sekusazakala ukuthi yike lizonda ezani pf khonokho kwenza abantu balithande balilokothe besazi ukuthi yilo elimele isizwe singamtokazi.
Lo ngumnumzana Felix Magalela Mafasibanda, umsekeli wesikhulumeli sebandla le-MDC Alliance, ubekhuluma ecingweni le-Studio 7 ekwaBulawayo.
Lo ngumsakazo we-Studio 7. Sisakaza eZimbabwe, lisizwa siphuma e-Voice of America at the Washington DC.
Lanxa uhulumende esithi umnotho welizwe usuzinzile njalo lentengo ayisakhweli mahlayana ezitolo, inhlanganiso yezisebenzi iZCTU ithi akulabubelo obukhanyayo ngoba abantu balokhu bengenelisi ukuthenga indingeko zempilo. Umphathintambo wezemali umnumzana Mthuli Ncube uthi uhlelo lwakhe lokuguqula lokuvuselela umnotho solulethe izithelo ezinhle esezihlenge uZulu. Kodwa unobhala jikelele wenhlanganiso elwela ilungelo lezisebenzi iZCTU umnumzana Jafet Moyo uthi ababuboni ububelo obukhulunywa nguNcube lohulumende.
Akula bubelo esibubonayo njengezisebenzi. Kasivumelani lakho njalo ukuthi umnotho welizwe usungcono okwamanje. Ngokubona kwethu sibona engani nje laba amabhizimisi kanga kuchaza lokho. Imali ke engasingathi iyabhoda-bhoda ngesilungu esithi esekulethayo inlutshwana ke okumangalisayo ngokuthi phela abantu kabala mali, abantu abathola ke inzuzo kumbe kungaba liholo balutshwana okumangalisayo. Nxa abantu bengatholi ke imali esingathi aggregate demand kuyehla, so izinto nje zihlezi emashopu. Nxa sikhangela amashopu agcwele ke athe pam asela abantu abathengayo ngokuthi abantu kabalayo ke leyo mali yokuthenga izinto. Yikuthi nje silohulumende ovele angazange athande ukukhuluma iqiniso. Asikuboni ukuthi nxa besithi umnotho singcono bona abayanga kumbe singathi inamba yabantu abangabayanga ingazange iyehliswe. Sibona abantu abangasebenziyo bebanengi, sibona abantu abehluleka ukuhambisa abantwana ezikolo bebanengi, sibona abantu abehluleka ke ukuzinxeda kumbe banxa begula bebanengi, sibona abantu besehluleka ke ukuhambisa abagulayo ezibhedlela. Nxa besithi ke umnotho ungcono bengakhangela ukuthi izikhwameni zabantu kulenzuzo engakanani, sibone ngani nje ngukhulumende ongakhulumi iqiniso.
Ukuze kuthiwe umnotho usungcono sokulobubelo mpela ebantwini, kuyini okumele kukhangelwe, kuyini elikuxwayisayo njengenhlanganiso?
Nxa sikhangela ke ukuthi umnotho welizwe umuhle, kasikhangele nini ukuthi uZulu ohlezi phakathi kwelizwe muhle yini, uyageza uyadla yini. Angaza ke sikhangele ama-statistics kumbe ezinye inamba ezingasizobantu, asikhangele nabantu impilo yabo injani, itshintshile yini. Okwamanje sibone ngani impilo yabantu imbi okumangalisayo, kayikho kusimo esihle ngokubona kwethu. Njengoba sibona nje izisebenzi nxa even zisemsebenzini zehluleka ukugada amabhasi, zehluleke ke ukugadaya amakhombi bese siyagada amarori.
Umnumzana Jafet Moyo ngunobhala jikelele wenhlanganiso elwela ilungelo lezisebenzi ezCTU ubekhuluma ecingweni leStudio 7 eseHarare. Okwamanje ke sikhangele eziphuthumayo ezivela kumaphephandaba achiyeneyo. Iphephandaba leHerald lithi kulowesilisa oweZimbabwe obehlala kweleNamibia wakwaza wabulala umkakhe losane lwakhe olulenyanga ezisikhombisa. Leli phephandaba lithi lundoda obesehlala lomakhwapheni wakhe kodwa izolo emadabukakusa uthe ezihambela ngemota lesithandwa sakhe imota yabo yachayelela wahle wafa khonapho. Iphephandaba leChronicle lithi amapholisa aselumukise abesifazane ukuthi bangahambehambi bodwa endaweni ezilomumbu emagangeni ngoba inani labesifazane abadlengulwayo kulezi ndawo liyalicansa. Lokhu kulandela ukudlwengulwa komunye wesifazane ephumula kuthange libalele ngezikhathi zehola lesithathu 3 PM. Okwamanje sengilichiya ezandleni zenu lila balaleli bethu kumbiko elisithumele ngeWhatsApp.
Njani Studio 7 kana ukukhuluma kakhulu ngecorona ubona icorona lathi iqondela. Corona isetshenziswa ngamazwi angaphesheya, isetshenziswa ngabantu abalolunye, isetshenziswa ngabantu abangalathandi labantu. Kodwa kulukhona okungemuva kwayicorona. Corona iyiyo esetshenziswayo ukuze abantu bavume lokho okufanele ukuthi kwenzakale ekuphileni kwabantu emhlabeni. Isikhathi siphelile, abantu bangakuthatha ukuthi hhayi kukhona kukhona, kodwa kukhona. Bona isikhathi siphelile, uJesu usedizane. Abantu abakunanzeleli wenza ngawenza i-social distance, wenza i-sanitizer, wenza imask, but ayisikho kungaqeda ukufa ngokuhlaselwa yicorona. Ngoba lokho bakwenzile abakwenzileyo besenzela ukwehlisa inani labantu emhlabeni, kodwa uJesu usedizane. Abantu kabaqaphele bafunde izikhathi. Izikhathi ezisikize asiyozikhathi zayizolo, asiyozikhathi zanini, kodwa izikhathi ezikhombisa lokhu uJesu akhuluma ngakho eza kusuka eza kuvalisana nabafundi bakhe. Nxa libona lezi zinto zisenzakala wakhuthaza lokhu, lingethusa muntu, lingedukisi. Abantu abangamakristu abafanelanga bathuke benzakani kabazwisisi ngoba lezi zinto zonke zahlelwa zalayinwa zendlalo ukuthi abantu bonke ababalayo abafunda iBhayibheli kumele bakuzwisise. Ngiyabonga Studio 7 unganomlilo ngawudlisela phambili. Kodise sanitizer mask awuqedi lutho. Kunjengokuthi imikhuhlane ekhona emhlabeni akula ndlela ongavikela kuwo, kodwa kuphela uNkulunkulu ngiye ngakuvikela. Ngiyabonga
linjani Studio 7 phathi lezindaba. Ye mina ngithi ngembuzo ukuthi kathi kwathiwa ngesikhathi sokutshisa ikhoveni yayibulala bantu nodokotela kathi abantu baphela kangaka ngujuni yini lo? Ngike ngibuze sibili njalo lokuthi kathi abantu bengavalelwa ezindlini bengalakudla bazasutha yona ikhoveni na besezindlini eyokufa. Indaba kungabi lo mkhankaso kakhulu ukuthi ikhulumende kayinika abantu ukuze ukudla ikhoveni ivikeleke bengaphuma ezindlini, kodwa kulo mkhankaso ukuthi abantu bahlale ezindlini bahle babulawe izindlala bengalakudla. Lo mkhankaso lo mina ngokwami angiwuboni ukuthi lo mbono, ngoba abantu baphila ngokuzithengisela. Abantu badla abakuthwele emlonyeni ezandleni, kodwa kuthiwa bahlale phansi bengalalutho ezandleni. Hathi bantu, hathi bantu, abantu abangafi bevalelwe kungangcono bafe bezama. Mina engikhulumayo ngu-Alexander Khanye ngisechubeki.
Ngiyabingelela basakazi abahle ku-Studio 7 labalaleli bonke endaweni zonke. Ngifuna ukukhuluma ngizubuhlungu ngento eyenziwa ngabantu bezanu. Kambe abantu bezanu nxa bezaqambela amadokotela amanga amabi kangaka. Right, number 2, amapolisa ahambe phela ayibabopha. Nampo Jobu Sikhala babotshe izandla lenyawo ukuthi abaqambe amanga. Nangu Nick Mangwana ozeqambela amadokotela amanga. Uhulumende kakhibe phela amapolisa bayimpupha uNick Mangwana izandla lenyawo bamsethi kurubhi njengalaba abanye esibona behanjiswa ethi kurubhi bebotshwa kabuhlungu ukuthi abaqambe amanga. Hayi
kunzima abantu bayithi asikhangeleni sibone ukuthi kuyangapi nezani ke
salibonani ba asakazi nabalaleli bomsakazi omuhle u Studio 7 ya ngifuna ukukhuluma mbijana lapha basakazi nabalaleli ngabantu bezani abantu bezani bangabantu abalushupho ukhona lo wezani oke wathi yena iCorona yathunyelwa ngumlimi ukuzoqeda amathiwa ngesisuku abasenza ababusi bezimbabwe kubafakela amasanji namhlo omunye futhi owesemphathi umangwane wezani kuze sithi yena iCorona abantu bamadokotela abulala abantu bezani ngeCorona kanti nxa kuyikuthi iCorona yalanda amathiwa abezani babulalelani ibabulala njani nxa izikhulu zezani zithi yaba yisipho esivela kuNkulunkulu ukuzobulala amakhiwa kanti pho nanku phela sibulala labo bona abathi bona yalanda amakhiwa sithi bayekele ukumbuluzela amadokotela bona vele bayelatshwe emazweni kanti wakhulumelani ngamadokotela lapha ngoba amadokotela lapha ngawethu esihluphekayo
njani Studio 7 ya ebizo lami nangundodana Ndlovu ohlala hlala lapha eGoli besinesikhalazo ukuthi mangu ukuthi nisakaza abasakazi baka Studio 7 isicelo sethu ngoba Studio 7 siyamthanda siyamamela njalo noma sikuphi nakuphi njengamanje mamela yilana eGoli kodwa sihlala sikuyo Studio 7 ngoba senzela ukuthi sazi ngento zaseZimbabwe ngoba nathi simthanda futhi lo Studio 7 nawo kanye nabasakazi bakhona into nje esizama ukuthi sithanda ukuthi sichazisele ukuthi kungani ningasitshela ukuthi hayi ukuze singasakazi ama audio enu mhlawumbe ninabanye kungesizathu salokhu nalokhu sibekwazi ngoba sinokuba nembuzo sibuze sifuna sibhala sibuze ukuthi kanti kungani lisenza kanjena lingasiphenduli siyirekhode nithule
salibonani 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 mthokazi omuhle ake nikusize nini mina lana ngathi nginombuzo ukuthi kanti umongameli wathatha ilifu amajonafa kangaka kwenze njani kuyini kahle kahle inhloso yalelifu ibiyini inhloso yalelifu kekamnangakho anesizeni mhlawumbe khona lapho esifikela khona thina singabantu kuze singahlali emuva singabe silokhu sisithi umuntu uselifini ngathi umuntu usayezivumela izinto zakhe zokuqeda isizwe
ingani masakazi Studio 7 ningusandiswa moyo ngiselupane njengombuzo ngokwenzakalayo elizweni lakithi lapha eZimbabwe kulo muntu obuthwa ngamapholisa kwathiwa uqambe amanga kwathi kulo mntwana obulewe ngamapholisa emjoveni kwathiwa ngamanga lawo wabuthwa wafakwa lezi nsimbi zenyaweni khathe sizwa kuthiwa kulomunye oqambela amadokotela amanga kwathi amadokotela abulala abantu bezanupf ngabomo kodwa yena kakuthwanga la eqambe amanga waqambela ipolisa wabotshwa oqambela amadokotela nawo kwabothwanga amanye amazwe omhlaba athini ngabodokotela eZimbabwe okuthiwa babulala abantu ngabomo khona khonokho kungamanga kanti kungani yena engavotshwa kabotshwe laye uqambele odokotela amanga isimo sabodokotela eZimbabwe sesisibi ngokuthi kuthiwa babulala abantu ngabomo khona kungamanga kabotshwe laye
lawo bekungamazwi enu lina balaleli bethu elisithumele ngeWhatsApp unombolo ezithi +12024650318. Sesithole imbiko eminingi ekhuluma ngokuthi asidlali imlayezelo yenu. Mayuyuzo lukandaba, imlayezelo esidlalayo asikhethi kodwa sifuna ibe mfitshane. Ingadluli ama minutes amabili. Siyabonga. KwezeMelika. Umongameli Joe Biden ukhulume lomongameli wele Russia umnumzana Vladimir Putin. Okwakuqala selokhu waba umongameli ngolwesibili. Wamtshela ngokukhathazeka kwakhe kulandela ukubotshwa komphikisa umbuso kaPutin.
umnumzana Alexei Navalny oke wafyakelwa ithefu. Lokhu kutshengise umehluko lombuso kamnumzana Donald Trump owayengafuni ukuchothoza uPutin. Yena uPutin ubikwa ehalalise uBiden wathi ubudlelwano bamazwe abo mabili bulakho kuletha okuhle kuzivalane zamazwe yona la womabili. Kunjalo nje lokhu kungakhanyi ukuthi uTrump uzathoniswa na kucala lakhe lokutshotshozela umvukela ngomthetho we-impeachment. Sixoxe lesivalwane seZimbabwe esihlala ngapha kwele Melika umnumzana Dan Moyo ukuze sizwe imbono yakhe ngalolu daba. Lo ngumnumzana Dan Moyo esivalwane seZimbabwe esihlala ngapha kwele Melika. Ubekhuluma ecingweni leStudio 7 eseVirginia.
Lezinye ingcwethi zomthetho zeconstitution yala zithi zona cha akunjalo ngoba kukhona iprecedence osuke kwenzeke emandulo lapho angazi noma bekuyi federal judge noma bekuyini owathi sebona ukuthi usezoimpeachwa wase chiyumse wase resigna but still baqhubeka bam impeacher. So ngezinye indlela batibona akutophi lutho lokhu ukuthi uTrump akasekho emsebenzini, kumele icala lakhe lithoniswe. Ukuthi bazowina yena ama-Democrats but angiboni kuyikumotsha isikhathi ngoba kubalulekile ukuthi isizwe se-America sikwazi ukuthi umthetho uyalandelwa njalo umuntu ophula umthetho kumele athonisiswe.
Amalunga ebandla lama-Republicans akhanya engafuni ukuthi uTrump athoniswe. Ungathini wena ngalo?
Okuqala okubalulekileyo ukuthi ukuthunjwa okwenziwa iCapitol ngamalunga asupporta uTrump after uTrump wabakhukhumeza kurali yakhe ebatsheli ukuthi asambeni lami ngizohamba lani seCapitol. Yinto I think okumele ukuthi iqondisiswe bajeziswe laba bantu ukuthi umthetho uyalandelwa lapho ngoba into abayenzayo liyana ayivumelekile and bayasho labo ama-historian ukuthi this is only the second ngokwesibili nje kuphela lapho iCapitol eke ya-invadwa khona yathunjwa ngendlela esakubona kusenzakala mhla ka-6 zikwandlela. The last time kusenzeka lokhu kwakusenziwa ngama-British belwisana lama-American ngabo 18th century I think and so lokho kwenziwa yilaba abantu bepushwa ngu-Trump ukuthi benze udaba lolu. Kumele bonke babhekane lo mthetho and kumele kucace kube yisizekeliso kwabanye abangaba le ngqondo esifana lalezo ukuthi into ezifana lalezo azenziwa lapha e-America ngoba lapha umthetho uyalandelwa. And ama-Republican la angafuni ukuthi izinto ziqondiswe kuyacaca ukuthi labo balenkinga ngoba kusho ukuthi ngezinye indlela labo bebesupporta ukuthunjwa okwenziwayo iCapitol.
Sakala Sase sabona nathi welaleli
Sakala
Sakala sase sabona khuluma Abamhlophe Sase sabona nathi welaleli
Coronavirus
Coronavirus kills.
Oh yes
Coronavirus is real. COVID-19 pandemic is the defining global health crisis of our time and the greatest challenge we have faced since 1937, World War II.
Thousands
and thousands of souls departed.
This pandemic
is moving like a wave from Asia, spreading America to Africa.
Singakagqibi uhlelo lwanamhlanje esikhangele inhloko zendaba. Umndeni kamufi umnumzana Zefanaya Nkomo owalwa impi yenkululeko ekuvuyo lezibra ophiwe inhlonipho yeqhawe lesigaba i-provincial hero izolo ukhangelelwe ukungcwatshwa namhlanje emathuneni enkulumane provincial heroes ekha. ibandla le-MTC Alliance seliveze ukukhathazeka kulandela ukungaphiwa ithuba lokuhlawula isibambiso umsekeli kamgcinisihlalo webandla le-MTC Alliance uMnumzana Job Sikhala okuthiwa udaba lwakhe luzehlulelwa ngomvulo ozayo. Silugqiba ke lapha uhlelo lwethu lwanamhlanje olivalelisayo ngoChris Gande. Abanganelisanga ukuzwa indaba zethu, lilakho ukuzilalela ebulenjini ku-www.voandebele.com.